lingali tshona njani izulukandaba mthwakazo muhle ondlela zimhlophe olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami ngu Chris Gande sidibana kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Moses Mzila Ndlovu owaye isiphathamandla sebandla le MDC ekhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle.
Siyabonga Gandhi.
Sizwa kuthiwa ungomunye walabo abathi lifuna ukusungula ibandla elisha.
Kahle ngiqondise lumcabango othi kuthiwa sifuna ukusungula ibandla elisha. Uhlelo lwethu lubalulekile baba Gandhi ngokuthi sithe mase sihlukane lomngisa lo uProfessor Welshman Ncube. Savumelana thina njengabantu abaphatheka kulolu daba ukuthi sikhethe phakathi kwento ezithize. Into esicabangayo ezinye izinto esicabanga esingazenza ngoba sizibona selamandla okuphathisa kwezombangazo welizwe leli. Sakhangela ukuthi kambe singasebenzelana labanye yini ababandla la aphikisayo. Siyakucabanga lokhu asakuphuphi. Sakhangela ukuthi singajoyina abanye avele bekhona esibona ngazathi mhlawumbe aphikisana nokuze lohulumende lo. Esithathu ngokuthi sibumbe inhlanganiso yethu thina. Yikho nithi nasikafiki kulesi sibanga sokukhetha ukuthi senzeni phakathi kwalezi zinto but soku. Siseduzane ukuthi sikhethe phakathi kwazele izinto ezintathu. Kanti kahle ngigxile kuleyi esithathwe ngiphayo ukuthi ma ukuthi siyakhetha ukuthi sibumbe inhlanganiso. Sithi thina phezu kodubo lolo lukhona elizweni leli olufana nombuso omubi oyezana i-P F lomgale. Nobufelo obukhona elizweni lokubulala abantu okukhona. Thina sizakwengezelela ngokujonga ikakhulu khonapha emathebelelendi into ezenza abantu emathebelelendi. Baphathwe ingazathi kayisizozikhonzi zelizwe leli. Into yokuqala engifuna ukuthi ngibeke sobala ukuthi thina njengoluntu kusukela eVictoria Falls kuze kuyefika eThekwalakwana kufike eSlamsi kuze kuyefika eKwekwe ukuthi abantu balumango kasikazi sikuthathe njengabantu abanamasiko awo asegcekeni aziwayo ahlukileyo kunabanye. In other words, indaba ye-identity, the protection yolimi lamalungelo ethu kulezo ndawo. Kumele ukuthi futhi siyithathe indaba lelo nxa singena kwezombangazi ze-political party. Siyithathe into enkulu kakhulu ukuthi sifuna ukuthi sihlotise nathi njengabantu. Into esibili, indaba yomhlaba. Ukuthi indaba ye-land distribution eyenziwa yizanu kwaba nokuganga, kwaba nokuganga okumangalisayo phezu kwe-land ukuthi yathi kuthathwe emakhiweni, kanti-ke abantu bemathebelendi kabanikwa umhlaba kwamanye ama-province. Thathu indaba yemsebenzi emathebelelene indaba yemsebenzi ukuthi zafika abantu ngokukhulu ngathi zikahulumende ezikolweni emapholiseni kubo ADA kubo DA lamakhampani kahulumende o-CSC office namanye amaningi ozesa ukucala ukuthi izisebenzi ezikhona lapha ngabantu abangasiwo emathebelelene
kathi kungani wathatha lolu daba ukuthi uqale ukwazisa ngabantu abase South Africa
angizange le oyizwayo ukuthi kuthiwa umzila uhambe wayabumba iphathi e-South Africa ngumsebenzi wabantu nje abagangileyo abayiziphoqo ebesikwenza e-South Africa kukabili ihambe ilanda umdlalo weloyikho eyinhlanganiso yezemgido yabantwana besixhoseni ngase ngithi ngemva kwalokho ngaba lomhlangano labantu bakithi lami ngifuna ukuthi ngizwe ukuthi imicabango yabithini ngihambe nje emhlanganweni wabantu bakithi ukuthi ngiye kubeka sobala ukuthi kangisekho kule mhlanganiso manje bafuna ukuthi sisenzeni nxa kuwukuthi bayezisa into engiyithola
manje pho nxa kuyukuthi kuyabunjwa inhlanganiso njengokutsho kwakho likhangelele ukuthi kuqale nini njalo kunxuswe obani
ngifuna ukuthi ngizazi abantu bakithi ukuthi khona ukugaba abantu abahamba besiphumela singazake sabaqatsha ukuthi babe ngosomlomo bethu kusobala ukuthi kule nto abayisabayo sithi na hayi mayiyuyekelani ukwesaba lathi singabantu sifuna ukwenza esikufisayo abantu ezisebenza nabo bakhona abavela khona le Midlands eOnyoni bayaziwa kulabantu abavela eBytebush kulabantu abavela eGwanda kulabantu abavela khonapha kobulawayo abantu abavela eMguza abantu abavele ekhaya abantu abavele efall eVictoria Falls nabantu bemathebelelendi njalo kasivalelanga muntu phandle nxa kunomuntu esishoneni osizwisisayo osizwelayo ukuthi sile cala elimele sililethe phambi kahulumende ifuna ukusibambisa asibavaleli phandle
hhayi isikhathi yiso esingasavumi ungavalelisa abalaleni
ngiyabonga baba Gandhi ukuthi ungibhelele ithuba ukuthi ngichasise esingabakuhlosile ukwenza ngenhlanganiso le nxa ukuthi siyavumba sizamela ukuthi sikhethe ukuthi siyekele kumbe sihambe siyejoyina abanye. Kuba bengichaza nje ukuthi phakathi kwezinto ezintathu esingabe siyakhetha simele ukuthi sibe sivumelene sonke nalabo ezisebenza lapho.
Hayi, sibongile. Lo ke bekungumnumzana Moses Mzila Ndlovu ebesixoxa la ibuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba igama lami ngu Chris Gande lilala.